ikheshi yangkhona bekuthele ibheyili so umesafethi u-opposile ibheyili le-remandi layo futhi wayi-opposa so was being acquitted of all charges. Ibheyili kade kuthiwe $50 per person si-fourth sobe kuthiwe ijimuntu uzabhadala $14. Phiwe kuthiwe khona simathe singazange sithole imvumo emapholiseni kuthiwe kasidliwanga amapholisa. Okwesi-two bakhulume kakhulu nge-Turkish Hospital i-consul yikho yadischarge-wa ngakho khonokho.
Izizathu zokulahlela kathana icala lokunye bathe kuyini?
Kusela ikakazi obugcweleyo ngepeji okutholakeleyo ukuthi besizihambela peacefully ukuweva amaplakada ukuthiwa libhana asilocala njalo besihamba kuhle eceleni komgwaqo ngoba i-state sona besesifithi thina besihamba silokho umgwaqo si-inthasiya labantu abahamba umgwaqo. I-defense yethu isikhulumile ecourt kwasibanga kudlali thina kasicala. Yonke into kade sisemthethweni. I-American Mutual Rural Teachers Union is a registered trade union. I-trade union esemthethweni elezincwadi zayo eziphilile.
Thibe likhangelele ukufika namuhla eHarare ligqiba uhlelo lwenu lokufola lisuka eMutare. Seliza kwenzani kathesi?
Secretary General esithi kuza kuba le-press conference kusasa. So ku-press conference yikho kuzakhulunywa khona-ke i-way forward. Kodwa ukuqhubeka hayi siyaqhubeka asibuyele emuva.
Kodwa esitokisini lilele kuhle yini izolo?
Hayi asilalanga kuhle amasele angcolile kuyanuka silele kabuhlungu sekilele mvuko kuyanuka bengabafana bebe-crowded kakhulu thina silele nje ku-corridor kodwa hayi bengamiyananga kule miya kungcolile kuyanuka mathelisa khona ayanuka